izakhamizi zamawazi azisele zikhuza emhlolo kulandela ukugalula komunye wesilisa obele kumnyaka efika phosa amathuma esishiyagalombili obezama ukuchapha umfula umlenje kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngolwesithathu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti osiqindise Gwanda njalo ngumgcini isihlalo wekomiti ehlenga uzulu engozini e-Civil Protection Unit uMnumzana Thulani Moyo uthi leli zulu lidala umonakalo omkhulu.
Egwanda South kuward 12 kulomonakalo khona ngale izifula zigcwalile kwaba lo baba umuntu osekhulile oleminyaka engafika kubo 80 osuke walingeka wangena umfula ugcwele wathathwa ngamanzi ubaba lo ushonile.
Uthi njalo esimbumbumbu eGwanda North ezinye izakhamizi sele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu ngolwesithathu njalo kukhuthaza uzulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sezulu.
Ward 7 esimbumbumbu ngale kule mizi embalwa ebaliswayo ukubana idilikile ngenxa yezulu. Umonakalo lo mubi sibili, siyakhuthaza kakhulu abazulu ukubana abe sezindlini ngesikhathi izulu lisina njalo kungabi lo muntu olokothayo angene emfuleni olamanzi, lokho kungasidalela kakhulu izingozi.
Ukhansila wemathiya kwathu emathetsheni uMnumzana Stanford Nkala uthi kazi ukuthi abafundi bazaqonda ngaphi lapho izikolo zivulwa ngomvulo ngoba uphahla lwesikolo seMathiya Primary luthethwe ngumoya.
Umonakalo ube mkhulu sibili ngoba izulu lakhona libuye lilo moya omkhulu laphephula ama-blocks angu-2 ama-classroom blocks angu-2 awe-Machia Primary School. Okutsho ukuthi asazi-ke njengoba izikolo zivula ukuthi abantwana baza kube bengaphi ngoba lesikolo sekhona ama-classroom malutshwana zi. Kule mizi layo ethethiwewe engafika u-10-12 umoya khona dukhisa amazenge uphephula lo tshani ukuthi kulabantu abaphandle nje inkulumo senjwa lisina sona.
UMnumzana Ranganayi Spanda ongumqondisi weGwanda Rural District Council uthi laloba kuza kuba lokuphazamiseka kwezifundo bazenza konke okusemandleni abo ukuze abafundi bengalahlekelwa isikhathi sokufunda.
Kuzaba le disruption kakhulu eMachia lapho okuthethwe khona iroof yama iclassroom block, but imizamo ikhona ukuthi kuzame ukuncediswa isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bathole ishelter efaneleyo sebebuyela eklasini abo ukuthi baqalise ithemu elandelayo.
Ngaphandle kwesikolo seMachia, abesikolo seKafusi hayi eGwanda South labo bakhala izimathonsi ngemva kokuba umbane utshaye indlu yabo yokufundela izifundo zesayensi. Lo monakalo uza ngesikhathi zanuzo zomumo omkhathi sezixwayise uzulu ukuthi uza kuba lezulu elikhulu kulimpelaviki, kungakho kufanele athathe amanyathelo okuzivikela engozini yezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemathiya emathetsheni ngu-Albert Ncube.